Umnumzana Sethi Lavov wawele Russia useZimbabwe okwamanje kuhambo lwakhe lokwethekela amazwe awezwekazi le-Afrika lapho asahlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa nomunye wakhe obona ngobudlelwane beZimbabwe namazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ekhuluma lentatheli zindaba umnumzana Lavrov uthe ilizwe lakhe kalilani lokuthi ngubani obusayo kodwa liqakathekisa ukuqhuba ibhizimusi yeZimbabwe eliRussia libikwa libhekise amehlo emsebenzini wezokwemba kodwa abaningi bakhala ngendlela izivumelwano lezi ezenziwa ngazo kungela kucaca ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ilizwe leZimbabwe kumele licace ukuthi lifunani nxa lizaqinisa ubudlelwane leRussia lona ayathi lingenza linjongo ukuzohuquluza inotho kuphela okungasoze kuncede ilizwe
lokhu sozethu uPresident Mnangagwa usebambane lamakhiwa avele ezi abalemali asomakhiwa hodwa ngabantu nje abalemali abaningi bakhona bengamakhiwa abavela e-Europe ngale sikhangele kakhulu iRussia lokhu sozethu uPresident Mnangagwa usefuna ukuthi ethathe inotho yethu ezandleni zamakhiwa ngoba siyakubona amakhiwa la ingabe yalapha njengama-Russians akasoze ebuye lapha ezwa kwama-factory asoze ebuye lapha efaka izimali ebafaneni abayembayo igolide emagodini amancane laphana esiwathi ngamakorokozi izimali lezi bezovula inkalakatha zamamayini bebuthe inotethi njengasakubona kusenziwa emarangi
ukuza ukukalavrok elizweni leZimbabwe nokwakuqala selokho uhulumeni kaMnangagwa wathatha umbuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe ukuza kukalavrok kungadala ingozi yokuthi iZimbabwe ihlale lokuqakathekisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu iqakathekisa ezamabhizimusi
inguquko ingaba khona njengoba sesibonile ozithi ngumongameli waleli lelaseZimbabwe ehlangana nomongameli waseRussia bekhuluma ngendaba zamabhizimusi kodwa into eqakathekileyo ongamelanga siyikhohlwe lapha ngeyokuthi ukuze ubudlelwana lobo kube buhle njalo buhambe njalo thina abantwana basezimbabwe babo sikuthakazelele siyabe kuyabe kumele kuqale kulungiswe indaba ezikhona ezifana ezihambelana lezama-human rights lezi ezingakabi khona nje ngase ezingakabi khona egcekeni kuleli laseZimbabwe so kuyabe kumele kuqakathekile nje ukuthi ubudlelwane lobo ukuze kube khona kuhambe kuye phambili kuyabe kumele beqale belungise lezi izinto okumele ziqale zilungiswe ukwenzela ukuthi lathi sibe nethemba
uhambo lakhe lolo uLavrov yethekelele eleMozambique eleZimbabwe ekhangele ukuya e-Angola Namibia nase-Ethiopia kuhambo lwakhe lokubonakala njengendlela yokufuna ukuhuga amazwe asezwekazi le-Afrika nokuqinisa ukusebenzelana kwamabhizimusi lelizwe lakhe mina isithu sebenzise Harare ngu-Gibson Pepe.